South Hamba maybe say between 20 and 30 something kilometers ngelanga kusiya ngokuthi sizwa njani. South Hamba nje ngomgwaqo smatha hlabela phele ama placard lebhana then South Hamba siphumula sidinga ama refreshments endleleni. Yeni kulezindawo ezilamaplazi amaningi okungelamizi so akula mashop indawo kulezikhala nje ezibanzi ezingelamashop so into eyayihlupha kakhulu ngamanzi bese sikhona sicele emizini amanzi okunatha kodwa hhayi sahamba then sathi sesisemacheke ethe sahlangana khona-ke sacasa ukuhlangana khona la ma-problem sasesifika sibotshwa emacheke ngamapholisa sasesiyangena ikhothi kusasiwa khona emarondeli kodwa basithola singelacala saphuma sahamba sadlula eRuwa sathi sisanda ukudlula eRuwa sasesiyafica futhi amapholisa baphongosiambusha endleleni bacrosa bagcwala umgwaqo bablokha izimota babe besimisa besingenisa erolini so sathi sibuze ukuthi sisiwa ngaphi bathi silisa eRuwa police station bayimbayi sabona imota hhayi kasisayo eRuwa esikhangele eHarare so sizuka sele sikidnapper lisisa nga bathi hhayi silisa eHarare central so sasesiya eHarare central iloya lethu lazafika eHarare central ebusuku abazama ukuthi basikhulumele hhayi kwehlula sasesilala esitokisini ikwemasetini khona ngale eHarare central lamapholisa khona hhayi babengani balokusukumisa abazange basiphathe kuhle laza amasela abo ayangcolile kuyanuka kunuka imichemo amasela agileza imichemo hayi kungcolile kuyanuka zengubo zabo futhi ziyanuka yonke into yakhona hayi zange ibe right kodwa ngelanga elandelayo-ke sasesihamba-ke ngamaboleko ngo-2 sesisuke eHarare central sasesihamba-ke ekhothi e-Rottenrow-ke iloya lethu ilo lafika lasimela kwabuya-ke ipholisa elalimele i-state kwasekuthiwa simele sibhadale kwamele sibhadale i-bayili e-$50 then bese sifakwa ku-remand so sikwase sasiyaba ku-remand kwesikhathi esingamani so ngokumelwa liloya lethu-ke okwesikhathi sibili likhuluma kakhulu le pholisa leli lasibophayo kwagcina kuthiwa hhayi umthetho osibophayo oyiphosa awu-aplayi kuma-trade unions
ye ukhulumile lapho ukubana lalihamba umango ongama-30 kilometers kumbe onjalo ukudla-ke lalisidla ukudla okuthwelweyo kumbe lali-ke lime lipheke
sasifika sidle lapho esiyabe silele khona i-breakfast sasise sifike sidle khonapho ngasesisuka-ke bese sithwala nje kuyimphakwanyana okuncane okuthwalekayo ngoba hhayi nxa uhambe uthwele kunzima so sasithwala nje into ezinjengamagigizi amanzi maybe lamajusi nyana into ezinjengamabhuti ezilula lamabhiskits izinto ezilula nje ezincane ezithwalekayo kodwa sasifithi lapho esifika khona nxa imali ivuma ikhona sithenge nje ama-refreshments sinatha ama-drinks then bese sithi nxakuyikuthi sokuyisikhathi selunch sizama ukudinga ama-restaurant lapho kuphekwa khona sithengele isitshwala sidle isitshwala bese siqhubeka ngohambo kuze kufike isikhathi sokuthi sesiphumula kokwantambama lapho esiyalala khona ekho siyadinga khona futhi ukudla kwantambama bese sidla-ke sigeza silala.